In partnership le Election Resource Center, siyenza I campaign ebizwa bethi Register to Vote Zimbabwe, which is targeting ama youths onke eZimbabwe njalo lama citizens onke. Ku campaign leyo, kulento esiyibiza bethi Shuttle Service, esithi siyabuya kini lapho elikhona sizolithatha, sihambe kuma registration centers enu, then sesilincedisa langokuthi i-voting process yenziwa njani. So sebe sibuya sothatha ngobuningi benu silihambise njalo sibe silibisela lapho silithethe khona.
Bathini abantu ngalolu hlelo? Ungathi bayaphakamela phezulu yini ukuyabhalisa?
Okwamanje engakutsho ukuthi since icampaign leyo iqale emadozanini, bakhona abantu abeZimbabwe asebe-respondile ukuthi balesifiso sokuya register ukuthi bevote. And isifiso yikuthi ngokuya kwesikhathi ngobuningi babo bazasifonela or besendile ama messages ukuthi sibuye kibo so that ngobuningi babo behambe beregister ukuthi bevote.
Uhlelo lolu liluqhuba elizweni lonke jikelele yini kumbe lisasemadolobheni amakhulu kuphela?
Leyo campaign officially iqale izolo eyarayela koBulawayo. Isifiso yikuthi ngokuya kwesikhathi leyo campaign izofika zonke indawo eZimbabwe ngoba ukuvota iright yethu sonkeni.
Kulabo abangathanda ukuxhumana lani mhlawumbe ukuze labo bayebhalisa kumbe abangafuna nje ukuzwisisa ngenhlelo zenu bangalithola ngaphi?
For credible electoral information, thintani ucingo lwe-Election Resource Center, inamba yamahhala ethi 0808-0219. Njalo, malifuna ukusithinta lathi ecingweni lethu, ngu-0712116656.
Iwaphi amazwi ongawatshiyela uZulu ngokuqakatheka kokubhalisela ukuvota lakho ukuvota?
Amazwi engathanda ukutshela uZulu ngathi, ma youth aseZimbabwe, lonkeni ngobuningi. 2023 sesondele. Siyalicela ukuthi libuye ngobuningi, lihambe liyoregister ukuthi livote. And isifiso sethu yikuthi ma lisiyavota, livotele ama youth. Isifiso sethu. Ukuze lathi kube labantu abasimelayo ongumyouth. Njalo kube lo muntu kuthi lathi sibe phakathi